Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 12 kumpandula 2021 uKip Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende ukhuthaza ukuba abantu balandele imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Kuzaphinda futhi kusitshaye lokho okuyinto akuyanga ndawo kukhona njengoba sakhuluma ukuthi kukhanya kuyinto okufuna ukuthatha imiphefumulo eminingi kakhulu yabantu.
Ibandla le-MTCT lithi lizaxotsha bonke abalandela uMnumzana Nelson Chamisa abamele idala lephalamende lamadolobho.
Honorable President, I don't want to see a member of parliament who's supposed to miss. Because if you can't, who's supposed to miss? No, come here, can't, who's supposed to miss?
Angifuni ukuzwa ukuthi kulelunga ledalela parliament elisekela uNelson Chamisa.
Inhlanganiso yemidlalo yenguqu eZimbabwe Football Association isixotshe umqeqeshi weqembu leWarriors labasekeli bakhe. Salethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Ubona ngokunqabelwa kwemikhuhlane osebenza e-ofisini kamongameli eMasolonagakwa uthi kumele abantu eZimbabwe balimuke elinye njalo ihlandla lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela ihlandla lesithathu okuthiwa ngesilungu yi-third wave okubhubhe khona abantu abaningi kwathi abanye njalo bathapha umkhakha we-Delta COVID-19. UDr. Agnes Mahomva uthi ihlandla lesine lingaqhamuka eZimbabwe nxa abantu bengalandeli okwethulwa ngabezempilakahle. UDokotela Mahomva ukhulume lokhu enkundleni zokuxhumana ezijiyeneyo njengalokhu ajayele ukwenza maviki wonke. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abezokholo lwesiKristu sebevunyelwa ukuba benze inkonzo endaweni zokukhonzela ezilabantu abalikhulu. Ezimfeni lakho sokungabuthana inani labantu elifanayo. Kuvunyelwa labangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19 obulele abane izolo eZimbabwe kwathi bafika phose amajumi ayisithupha 57 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Abantu bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4536 sebabulawa ngumkhuhlane lo kusukela ngombimbido nyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abafika phose izigidi ezintathu 2,836,000
abantu bafile kakhulu kathesi ngenalo uJulayi August bafile abantu abaningi yikho abantu bayithukile bese belandela sibili khonoko okukhulunywayo ukugqoka kusama face mask lokungayenzi amaphathi lokungayenzi isiminyeminye bese belandela. So okwakathesi njengoba abantu behlangana bethi sebeqalisile njalo abantu sebethabile ukuthi sokuvuleka njalo kuzaphinda futhi kusitshaye lokho okuyinto akuyanga ndawo kukhona njengoba sakhuluma ukuthi kukhanya kuyinto okufuna ukuthatha imiphefumulo eminingi kakhulu yabantu. Yiko nxa sihlangana nje sihamba sisiyale siyale sabe sikuthwala lapho kulandela khonapha eceleni lapho okuhamba khona abantu uzabona-ke inyanga ezimbili ezintathu ezilandelayo abantu sebesiwa njalo kwamagama.
UDokotela Solwayo Ngwenya usebenza esibhedlela seMpilo Hospital sixoxelaye ekubulawayo. Ibandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lizaxotsha abamele idala lephalamende amakhansela kanye labanye abasekela umnumzana Nelson Chamisa okokela i-MTC Alliance. UMnumzana Morgan Komiti, umgcini sihlalo webandla leli, wethule umbiko lo ngesikhathi kuthakazelelwa ukubunjwa kwebandla le-MTC.
Honorable President, I don't want to see a member of parliament who's supposed to miss. No, if you have cards, who's supposed to miss? No, come here, cards, who's supposed to miss? And no mayor in this country who shall belong to Chamisa. No.
Angifuni ukuzwa ukuthi kulelunga ledala lephalamende elisekela uNelson Chamisa. Angifuni ukuzwa ukuba kulelunga lezabelo elisekela uChamisa. Njalo angifuni ukuzwa ukuthi kulabaphathi bamadolobho abasekela uChamisa. Kumele bonke baxotshwe. Ngiyala mina.
No.
Lo ngumnumzana Morgan Komiti owethule umbiko lo eHarare namhla ngesikhathi kutakazelelwa usuku lokubunjwa kwebandla le-MTC. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance.
Uxotha kancinyane kancinyane senzela ukuthi ukuphela komnyaka, ukuphela kwesizini sesuva imali yale Political Finance Act. Abadle basuthe for a season ngoba isikhathi siyeza lapho abazasala babambe insiba zejuba ngoba ukomichi galabantu galabandla uwangeniswa ngamakhothi lawo efunzana lezano yikho ke hayi sesivele sesizimisele lamalunga ethu eParliament bazimisele vela besabi ngoba bayazi ukuthi bona baza bahamba lo muntu oqodo ubaba uChamisa njengopresident.
Ye, ngokukhuluma kwakhe ukomiti uthi abantu laba bese besebenzisa imali abayithole eParliamente lamakuponi ukuthi basekele uChamisa, ukuthi bekuthathwa khona ngale edala leParliamente amakuponi lawo kusezwa njalo. So uthi sokumele kuphele njalo njengoba isigumula sasibuya kwamele kube njalo. Ungathini kona?
Hayi, ngumuntu othanda amandla. Amandla samcorrupta, ufuna ukuphila njengomkhaza ophila no umkhaza vele inkomo ingazifi uyabe lokhu bambile. Thina silabantu asinandaba lemali leyo engcolileyo ngoba uZulu wonke jikelele uyazi ukuthi ukomichi ukuba laphana wasayinelwa nguThamisa ukuthi ezebe ngusenator. Yikho ke thina sibona ngani into yabo ngeyamakhothi. Ikhothi izafika lapha emakhona isikhathi siyeza sithi zobohla amanyosi ngo-2023 yikubona besala benqaba ama-by-election. Khathesi komiti lomonzora bafuna ukuthi ama-election angabi khona for 7 years. Besaba abantu ngoba abantu babazondele kakhulu bazabachaya ngoswazi olubuhlungu kakhulu. Yikho ke konke lokhu gakwenze thina abantu imali esiyisebenzisayo ngeyama-subscription. Sizuza imali eningi kabi ebantwini over 2 million esiyizuzayo from contribution a month. Namanye anezihlobo zethu ezi-outside ziyasubscriber. Asihlupheki ngemali, imali vele ebantwini ngoba vele thina sizinhlanzi ezihlala ngathi emanzini babadube. Ukomiti hayi liphupho nje ngoba sisebenzela iZANU PF.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance. Sixoxe laye ekoBulawayo. Hello lwezemaphandleni namhla sixoxa lomnumzana Mcebisi Dube odabuka eGwanda North esabelweni seMathebeleni South.
Isikolo sakithi kuthiwa iCause Primary. Into ekhanye ehlupha isikolo laphana khanye ngathi isikolo sona akulamanzi. Le nto ikhulunywa ukuthi abantu bazadulelwa, izikolo zizadulelwa amabhoro zakuzange kwenzakali. Ugetsi kawukho, vele kakulanto ethembisayo, inetwork kayikho. Uthola abantu bezibeqansa phezu kwentaba uma befuna ukuthi bayifona. Okwenza kugcina lama-teacher ngasabi le-interest yokufundisa khona lapho. I-problem le-transport, imigwaqo ifile, akulanto yakhona ehamba iqondileyo kahle. Then le-staffing yakhona, abantu bangathi bayakhalakhala ukuthi kugcina kufakwa ama-teacher angazulini lwendawo. So i-problem engiyibonileyo. Then ama-projects vele kakhulu ama-projects acacayo kwakhiwa idamu emfuleni uthuli khonapho to the nearest ukuthi aluba yilo elenzani elidonisa amanzi liwabise esikolo lapho. Manje idolo lwakulanto ehambayo asazi ukuthi kathi kuyaze kulungiswe nini. Isigaba sethu sisele emuva kakhulu, sicela uncedo sibili okuthi bani ihulumente izwe izikhalazo zabantu.
Umnumzana Dube uthi uzima uba abantu baqale inhlelo.
Khanye ngathi vele injayelo indawo yakithi yonke iGwanda North leya. Ungasuke sibona ubuye wabayi, ubuye eKhozi, uye eGqalaza, uye emaphane. Kwafaka ilayini yegesi angazi sokulama-20 something years. Masukuzavotwa uyabona sebesiba khona mota zezesasezigijima ngathi kule nto ezakhonekthwa kungadlula bayekele asazi ukuthi kathi bazamayo. ngokuqala abantu vele abasebenzi ukuthi uma kungathi kutshaywa izimali ukuthi onetelefoni ukuthi lifake amasola kwenzela ukuthi kutholakala ugesi for amateacher ayikakhulu ezikolo khona la. Abantu abaningi abasebenzi, abantu abaningi baseGoli laba abasebenza khonokho ngokuyimisebenzi okungacaciwe vele njengoba libona ukuthi i-industry vele siyawa. So yibo ubunzima obukhona esilabo kakhulu. Okunye indlala yena le ekade ikhona le iminyaka yonke le yanti vele lezulu belingani kahle. Ah, vele akula nto yakhona ihambayo. Angazi idamu lelo nje ukuze silakhe sasincediswe yilokhu i-USAID imali yimali.
Udaba lethu luma lapha okwalamhlanje besixoxa kuhlelo lwezemaphandleni lomnumzana Mcebisi Dube osegwanda North esabelweni seMatabeleland South. Lalelani uhlelo lolu esilethulela maviki wonke kumsakazo weStudio 7. Singakangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulesizalwane sakweleTunisia esizijise ngomlilo izolo kulandela okwenziwe ngomunye kusukana ezedlule. Ababili laba bakhala ngokungahlaliseki elizweni leli. Ngomnyaka ka-2010 uMohamed Bouazizi wazijisa okwenza ukuba kugenqulwe uhulumende njalo kube lo mvukela we-Arab Spring emazweni amaningi. Inkokeli yakwale Melika ithi kumele abantu babambane ukwenzela ukulwisana ngamandla lezitha ezigoqela amalecatsha. Umongameli Joseph Biden lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bethule lokhu izolo ngesikhathi kusenziwa isikhumbuzo sabantu ababulawa ngamalecatsha asebenzisa indizamtshina ngomnyaka ka-2001 aphindisa i-World Trade Center lesigodlo samabutho i-Pentagon. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
senziwe manje.
Lo baba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyalubuyelela njalo udaba lwesikhosini nathi ke olwesintwini lwamaNdebele umthwakazi phela. Sizizwa ukuthi yena uthini nxa ekhangela ngodaba lolu lwesikhosini. Siyakwazi ukuthi kulobulelanilo phekulathi Khumalo owakhethwa ngabakhumalo ukuthi abe yinkosi kamthwakazi. Bese kubuya ke lo mnumzana Rafael Khumalo laye uthi uyinkosi yamaNdebele. Kambe inkosi ngubani khonapha ke?
Linjani baba uDube? Angithatha leli thuba ngibingelele bonke abasakazi bomsakazo esimthanda kangaka iStudio 7 nabo bonke abalaleli. Indaba yobukhosi babuDube njengoba kulombuzo lapha othi wona kambe ngubani oyinkosi ofanele ukuthi abe inkosi phakathi kukababa laphana uStanley Rafael Chuma Khumalo lenkosi laphana ubulelani lobhengula. Noma nje ngingakuthandi ukuthi ikhanya sengiphakathi kwalinto ezwakala isambango, kodwa ngoba usungibuzile nami ngizobeka uhlangothi lwami. Mina ngingedwa nje ngile nkinga ngendaba yokuthi ubaba uStanley athen uphuma endlini kahlangabeza. Zimbalwa kwezinto enzozivala lapho ezingenza ngibe le nkinga ngeclaim yakhe le ukuthi athena uthi yena ke namaye chaza uthi yena okwenza inkosi lobhengula yabulala uNkulumayo uhlangabeza okungenxa ukuthi ayimbulalela ukuthi yayisazi ukuthi wayengumfowabo omncane kaNkulumayo nokuza kwakuza kwenza ukuthi ngokwesiko njengoba kwasekugudluzwe uNkulumayo wayefanele ethathe ubukhosi kwakufanele kube umhlangabeza. Kodwa thina ngokomlando esiwuphethe esawuzwa ngamakhehla sizwa kuthiwa uhlangabeza wabulawa inkosi lobhengula ngoba kuthiwa wayefana kakhulu ncamashini inkosi uMzilikazi. Nokwakusenza ukuthi noma eqhamuke ehamba laphana abantu ikakhulu amabutho ayigcina esembongela kwesinye isikhathi azamkhothamela abanye baze begcine bethi bayethe. Nokwinto eyenza ukuthi inkosi lobhengula ibone ukuthi imsuse.
Singathi bona vele ubukhosi buyabangwa sibili okunokumangalisayo.
Siyazi sonke ukuthi inkosi uMzilikazi lapha kothi ngemva kokuthi inyamalale ilahlekelane nesizwe sayo abantu abafana laphana nabomkhithi kaThebe bala bathi nobona alikho ilanga lingaphuma elinye lingakatshoni. Yikho ke bahamba bayidinga inkosi baze bayithola isizwakalela le kozanke. Yikho ke ekubuyeni kwa inkosi laphana kuthiwa yathukuthela kakhulu kangangokuthi izinduna lezo ezifana nabogundwane nabodambisa amahubo mafu bazithola ngempela inkosi sibathukuthelele kakhulu ezinye zabulawa. Kwathi abantu abafana nabo omkhatshana odambisa amakhubo mafu induna yakogodlayo yabaleka ngempela yaze yangena le kwagaza. Kuthiwa into okuthelwe inkosi ayizange igcine kuphela ezinduneni, even nabondlunkulu bayathinteka kakhulu ngendlela yokuthi ke wagcina kubuliwa ngempela undlunkulu laphana uManqumalo unakankulumane umwakanqumale naye undlunkulu laphana owayengisomthanyelwana ufulatha laphana eChabalala okungiyena ozala inkosi loBhengula. Engifuna ukukuthinta ke khona laphana kunomfo wabo kankulumane okuthiwa ngobuhlelo nawe naye owabulawayo. Kambe ma ngabe uhlangabeza wayengumfo wabo kankulumane wayengasala kanjani, njengoba sibona lapha kuyavela ukuthi unkulumane umfowabo kankulumane uhlelo wabulawa kwaze kwabulawa nje labondlunkulu. Liyabona ukuthi ulaka lolu lwalulukhulu lungakhethi kwaze waze waholela ukuthi kubulawe ngisho abantwana benkosi. So kusobala nje ukuthi uhlangabeza wayengasondele nakancane endlini kankulumane ngoba ngabe inkosi yambulala naye. So ngokwami nje ngibona ukuthi cha loko okuthiwa ngobaba uStel ukuthi ukhokho wakukhuhlumba wayezalwe endlini kahlangabeza angiboni ukuthi kuliqiniso, ngoba thina sizwa ngomunye umlando esiwucaphuna kuthiwa uhlangabeza waye le ndodana kethiwa ngumavondo. Esizwa kuthiwa wathi nxa amanxusa enkosi afana nabo lotshe ehlabangane bezombulala wayilaya wayitshela ukuthi izogcina kanjani abanawayo kanye lonina. Yikho ke okukababa uStanley mina ngibona ukuthi cha yena ngaba ngokukhumalo ngoba izizathu ziningi, kodwa ke noma kunjalo induku siyazi ukuthi isendlini kaloBhengula.
Namhlanje sima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zuku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Senganamasiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu babelobola
sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa, ngiyathemba libe leviki elihle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Zafuna sibale kumahubo 142 sikhangele lapha ivesi ka 3 leka 4 ithi lo levesi ka 5 uthi yena kuvesi 3 lapho umoya wami uphela amandla wena uyayazi indlela yami endleleni engihamba kuyo bangithile khona ngikhangele kwasokunene kodwa kakho onginanzayo kakukho isiphephelo kimi kodwa ongikhathalelayo. Uthi kuverse 5 ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami isabelo sami elizweni labaphilayo. Akulalele umkhuleko wami ngoba ngehliselwa phansi kakhulu. Ngikhulula kubo abangizingelayo ngoba balamandla kulami. Ngikhupha enhluphekweni yami ukuba ngibonge ibizo lakho. Abalungileyo baza kungibuthanela ngoba ungiphatha kuhle kakhulu. Ifuna sikhangele izifundo ezithize. Okokuqala, ukuba nxa ufike phakathi kwesikhathi lapho usizwa ukudangala okukhulu kakhulu, kukahle ukuthi uvume ukuthi uphakathi kwaleso sigaba. Abantu abaningi abanye bayala ukuthi umuntu phakathi kwesigaba sokudangala umphefumulo wakhe udlikizekile. Lokhu kungabe kulethwe isimo selizwe, kulethwe isimo sempilakahle yakho ukuthi uzibona ngani akusela lutho ongaluphilela. ikanti okunye kulethwe yiyona leyi umkhuhlane lo iCOVID-19 abantu betshona besezindlini besilwa ukudla kungekho khathesi izikolo zivuliwe le mali engxenye ayikuthi abantwana babuyele ezikolo ngakho umphefumulo wethu uyakwazi ukungena esikhathini sokudangala kakhulu lokudlikizeka uzizwe ngani akula lutho empilweni osuluphilela lona sihlangana lapha layo uDavid uyakuvuma lokhu ukuthi lapho umoya wami uphela amandla wena uyayazi indlela yami ngakho uqala ungabona umoya wakho uphela amandla ungasela amandla okuphila zosithi akusela lutho lokhu kuyabe kutshengisela ukuthi izithelo zakhonokho okwesibili ungabona ngani akula muntu olendaba lawe angiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sibacebisa nxa umuntu sengene kulesi sikhathi uyabe bona ngani akulwa muntu olendaba lendaba yakhe uzibona ngani umiyedwa lapho uyakhuluma uDavid uthi ngakhangela ngakwesokunene kodwa kakho onginanzayo siyakwazi ukuthi inkosi Jesu layo waba yedwa esesesiphambanweni emaceleni kwakhe kwasekunamasela kunezigebengu ezazibethelwe abantu abaningi babaleka ilizwi lenkosi lithi kwaze kwasala umamakhe lomfundi wakhe oyedwa lomunye umuntu oyedwa khonapho ujesu esaba yenzela izimanga babengasabonakali amaxukulana ayelande izinkwa amaxuku ayelande izimangaliso zakhe banyamalala bonke loba kukhala ngani akula muntu kodwa uNkulunkulu ukhona ngoba lapho uDavid uyathi ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami ngakho uNkulunkulu khona khulumisana loNkulunkulu kwezi sikhathi kuyamele uhlale uwedwa nje ube ngani umuntu ikhanda lisathathi kuhle kodwa ukhulumisane loNkulunkulu umtshele ukuthi baba ngilalokhu lalokhu 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 okungihluphayo uzamangala ukuthi uqede ukukhuluma layo uNkulunkulu umthwalo lo uyaphakama usuke phezu kwakho
akuyibhethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu thandazela wonke umuntu olokudangala olokudana ozumphefumulo wakhe uhlubile baba siyathandaza umsuse phakathi kobhalu abe phakathi kwalo umkhanyisele ubuhle bakho siyathandaza amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo sike sizwe ezabatsha
Lingali tshona njani mthokazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Gove namhlanje sixoxa lo Nyasha Gwazemba okumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu njalo engumlobi osandukhipha ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi A Struggle for Free Zimbabwe Nyasha ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngalolu gwalo
Ngiyabonga Mike Gove leli bhuku ngilibhale sengike ngahlala phansi ngabonisisa into eziningi ezenzakala elizweni lakithi ukuthi no into ezenzakala elizweni lethu they need to be documented for the future generations zizobona ukuthi ilizwe leli esikilo sithi salikhulula kuqala thatha ilizwe kodwa hayi akuzange kusisize lutho kho ibhuku leli sibe the struggle for a free Zimbabwe because asikaqedi ukulwa lokho esisilo ukuze sizikhulule
ugwalo lolu luthinta indaba ezimayelana ngokuthuthukiswa kwabatsha kanye ngela kusasa lakwele Zimbabwe sikhangele okusanda ukwenzakala kwele Zambia lapho intsha iphume ngobuningi babo besiyovota kukhona esingakufunda njengentsha yakwele Zimbabwe na njengoba ukhetho luka 2023 solusondela duzane
ye kukhona igwalo lolu luza encourage abantu abatsha ukuthi bazilwele bazimele bazi ukuthi isitha sethu esilwa laso ngubani njalo lesi sitha siphetheni okwenzakale kwele Zambia kuyathabisa ukubona abantu abatsha bebambana besiyalinda amavoti abo okutshengisela ukuthi kusasa lelitsha labantu bese Zambia solukhanya njengoba thina silungiselela lothi ukhwetho for 2023 lami ngiyabambana labantu bonke bezimbabwe inta yonke ngikuthaza ukuthi kasibambane nini si register ukuvota okwenzakala eZambia lakithi sokungenzakala ngo 2023 siyathemba ukuthi u president u Hayikhayinge yichilema laye uza kwenza izithembiso zakhe azithembise intsha yeZambia ngoba bekungekho lula okwenzakala eZambia babelala belindile amabox amavotes abo so ngiyathemba ukuthi bhula liza khuthaza intsha ukuthi labo bekwanise ukuyazinela bekwanise ukuthi bazilwele ukwenza ukuthi amavotes ethu esiwavotileyo akhanye njalo acace ukuthi sivotelane
hayi isikhathi sesethiwe ngumangonyasha igqiba lingxoxo chasisela abalaleli ukuthi ozafunda ugwalo lolu kumele akhangele ukufunda izinto ezinjani bese batshela njalo ukuthi abafisa ukuxhumana lawe kumele bayephi
ngifuna intsha ifunde ukuthi sisuka ngapi ku-struggle for free Zimbabwe njalo sikhanyeleleni sisiya ngapi njengelizwe leZimbabwe bafunde ukuthi sibambane njengentsha sibambane njengelizwe leZimbabwe bafunde ukuthi to protect their own vote lolu gwalo abalufunayo silama soft copy silama hard copy silama ebook bengangithinta imarketing team yami ku 0776498183 sikhanyelela ukuthi ensukwini ezilandelayo liyabe solutholakala ku Amazon la kubo Google Books liyabe solutholakala into esisendleleni ukuthi siyenze khona ukuthi litholakale ngiyabonga ngokunika lesi sikhathi ngiyabonga libe lesuku oluhle
hayi ngiyasho ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo azilokandaba ukwanele kwalamhla silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection olebalulisayo ngenjabulo igama ngumaikobe mthakazi omuhle zimbabwe omuhle bye-bye
njalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association isithothe umsebenzi umqeqeshi weqembu leWarriors uZravako Logarevsik labasekeli bakhe abagoqela ozenda kuqhatshwa uBenjani Marwari izipha ethule umbiko othi baxotshe uLogarevsik labanye bakhe kulandela umhlangano abawenze namuhla izipha ithi sebedinga abaqeqeshi abatsha kubekwa ukuba inhlanganiso le ilakho ukukhetha uMaruwaru uBrusco Rubella lo Norman Matpeza ukuba bakhokele iqembu leli besadinga abazangena ezikhundleni lezi okwesikhathi eside kukhanya ngazani abantu laba baxotshwe ngenxa yokungenzi kahle kwama-Warriors kumncintiswana we-World Cup Qualifiers
Salibonani balaleli ibizo lami nguPhilisani isibongo ngisebenzisa umoyo kodwa ke siyiso nguvundla abane ngithemba lingibonile ngishaya untethe kababa uSikhosana laphana ngeKatari imlyana ukucula kwami ngiqale ngise high school lapho bengicula futhi ebandleni leVictory Fellowship eChalimbe kusesigodini lapho beliholwa ngumfundisi uJames Dube ngiqhubekile ngomculo wami sengise UCE lapho bengifundela khona izifundo zami zokubalisa kusukela ngo 2013 kusiya ku 2016 bengilolonga ke ngaba ama lecturer ami abalisela ubaba u MP Mabena uMataruse labanye bengicula ke college laphana ku college choir bengicula kumbube bengicula njalo ezami izingoma mina engizikhompozayo ngishaya iKatari bileke ngomculo sekolleji lamadoda abalisela uVusa Sibanda labanye saqhubusa saya performer eUZ saya performer eMkhoba Teachers College eMasungo Poly lezinye nje indawo eziningi ingoma zami lezi sesedlula i-20 zirekhodwe ngefoni ngiyafisa ukuthala ubinkosi ngihawukela ke ngizirekhode e-studio ziyefinyelela ebantwini kuhle bazizwe bazikhwabisa
Siluqhuba lapha uhlelo lethu lwalamhlanje, olivalisayo ngo-Kipstow.